Iningi lezakhamizi emaphandleni lokhu lingakholwa ukuthi igciwane le-coronavirus liyaphila njalo liyabulala, zizitha zikabona umuntu ophethwe ngumkhuhlane we-COVID-19 lapho ehlala khona, kungakho kazisoze zagijimela ukuyahlatshwa zingakaboni ukuthi ijekiseni le iyaphilisa na. UMnumzana Goodop Ndlovu, isakhamuzi seKafusi Manonga eGwanda South, uthi udaba le-coronavirus liyamphica ngoba engakaze abona umuntu ophethwe yileli gciwane.
I-corona kunje, hhayi nathi siyadideka ngoba ukhona wangakithi wazibophelayo egoli, kodwa uthe ezofika ngapha sakwazi simanga ngoba wayesegoqelwe ngamaselotape kanjalo kuthiwa hhayi ubulewe yi-corona, kodwa thina silo bufakazi bokuthi uzibophele. Mina kulokho ngiyakwala lokho kwe-corona, ngingakayiboni emehlweni ami. Into enjalo angikwazi ukuyihlaba ngoba ngingathi ngiyelapha okanye ngingathi ngifikela into engingayibonanga. Angifikeli into engakayiboni.
Amazwi akhathekelwe ngumnumzana Velaphi Malikhwa owesitsha phansi kwenduna uNhlamba othi lawo ezamelela abanye beqale behlabe phambilini ngokuthi athathe isinqumo.
Hhayi, mina le jekiseni angeke ngiyithathe le ngoba angeke ubekwazi ubona ijekiseni le inawo umkhuhlane lo ayinamkhuhlane. Lokho sokwaziwa ngumlimi ukubana lowo mkhuhlane uzafika ebantwini bonke or unababa abantu obakhethayo.
UMnumzana Timothy Nato, isakhamuzi semagedleni eGwanda North, uthi yena ukholwa ngokubona.
Mina sibili ngisalinde ukuthi ngibone ukuthi abanye abantu bayahamba yini njalo ukuthi bazaphila ngemva kwakhona lokhu ukuhlatshwa kwe-vaccine yakhona. Singakaboni ukuthi iyasebenza, sizikhangelele ngamehlo ethu. Hayi, mina angiboni sibili ukuthi ngingahamba.
Abongi labezemvikela baqale ukuhlatshwa ngomvulo kule viki belokuthikaza ngoba inani lalaba sebehlatshiwe liphansi. Kukhangelelwe ukuthi kuhlatshwe abantu abazinkulungwane lamakhulu amahlanu kuhlangela ukuqala ezansi emaNdebeleni. Siyixoxelwa unkosikazi Joyce Fanda ngolwesithathu owumqondisi wabonke ezansi emaNdebeleni obizwa ukuthi sebehlaba abantu abangamakhulu amathathu kulesi sabelo selokhu lolu hlelo luqalile.
Abantu esesibahlabile so far besesihlabe abantu abangedlula 300 but kuzima ukuthi inamba yami iyanele na uba abanye ama-teams ethu asemakhaya. Information yakhona nxa ilethwe ngingabambi kuhle besingayitholi. Sosikhangelela ukuthi ukuphela kwe-exercise mhlaka 3 March ama-figures ethu esiyabe sesinawo yiwo azabe siqondile.
Uphinde watho kona okudala ukuthi leli nani libe phansi ukuthi lijekiseni ayihlatshwa yiloba ngubani.
Nalayo i-vaccine ila izinqubo zayo ezithiwoyo ukuthi abangabe benalo mkhuhlane kumbe lowo bengahlatshwa. So sikhangela abantu abarethu ukudla leminye imithi unyaba kukhulumileyo-ke bona abanikazi bemithi leyo ukuthi laba abantu abangabe be-uncontrolled ithukela o-BP labo singabahlatshwa. So ukuthi sibone ukuthi konke khonokho ku-right yini okumuntu sayi-check-a i-BP yakhe.
Umphathintambo obona ngezenzakalo ezansi emaNdebeleni umnumzana Abednego Ncube ukhuthaze uzulu ukuthi ahlatshwe le jekiseni ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus lapho yethekele esibhedlela esikhulu seGwanda esiyahlola ukuthi lolu hlelo luhamba njani. EleZimbabwe lisebenzisa ijekiseni esuka kwele China ehlobo le-Sinopharm vaccine. Abantu abafika phose inkulungwane lamakhulu amahlanu 1463 sebebulele igciwane le-coronavirus kuleli selokhu laqhomukayo. Ngumlimbitho Nakenye, ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.